Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe. Loba nje ukukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala eAmerica lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe. Kodwa uTendai Biti uthe esengufinance minister kuGNU wavuka ethi umgabe alimzwisisi ukuthi ucabanga njani. Esihamba kwayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics. Amanye ama-members ama-Republicans kade engazwani lo Trump. Usenzelwa ikakhulu kuphushwa yini abomsakazo o-CNN, o-BBC indaba ezinjalo. So they get this picture kuthi ngumuntu ongavusi kuhle. Kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basebevuka sebekhuluma ngolimi lonye lukaTrump, sebemzwisisa ukuthi uvela ngaphi uya nga. And le akuseyo politics ekaTrump kuphela, yipolitics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekela nalamba amathi lama-Democrats, sokuzaba ne-problem. Ngoba ke lokhu kusho ukuthi ama-Republicans sephela amandla, ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. In fact, uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimazi, u-president we-American sowasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube yiphusha i-program yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ube yiphusha indlela ukuthi as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Thina sifuna ukuthuthukisa ini? I-America kuqala. Silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini, liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo, ngoba abakahlali kuleyana kuthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sefikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ube khona u-Obama ekhuluma imbono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that u-Trump aqhubeke ekhona.